So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Alinga lichona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle. Olambukela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 7 Ntulikazi 2018 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we MDC Alliance baqhubeka ngemikhankaso yabo esigabeni senkabazwe. Kodwa kwabulawayo bekuzithulele zwi kungakhanya ukuthi ukhetho selusalelwe ngamaviki amathathu kuphela ukuthi lwenziwe. Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala.
Ama-deputies amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usafe yini bagcina ukuthula.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Umongameli Emmerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa umkhokheli we MDC Alliance baqhubeke ngemikhankaso yabo esigabeni senkabazwe lamhlanje. Umnangagwa utshele abasekeli bebandla leZANU PF eGokwe ukuthi ulethemba lokuthi uzanqoba. Kesizwe amazwi akhe.
Comrades of Fashion Central, victory is certain. Apa sikubaita sezalotala Bible kuti iko kune nguva yokulima kwete nguva yokukoa.
Lawo ke ngamazwi kamongameli Emmerson Mnangagwa. Umnumzana Chamisa yena ubesezishabane lapho atshele abasekeli bakhe ukuthi enganqoba uhulumende wakhe uza kuba emncinyane kakhulu njalo abaphathi ntambo bazaba bengela abasekeli ukuze kulondolozwe imali. Kesizwe amazwi akhe. Lawo ke ngamazwi kamnumzana Nelson Chamisa umkhokheli womanyano we MDC Alliance esemhlanganweni we rally yezushabani.
Direct from Washington, the voice of America. VOA.
Ukhetho solusele lensuku phose ezingamachumi amabili kuphela ukuthi lwenziwe, kodwa kobulawayo kuthulisele akutshengiseli ukuthi kuza kuba lokhetho olulenani labancintisayo eliphezulu okungakaze kubonakale kumbali yelizwe. Namhla khona bekuzithulele lanxa kubikwa kuke kwabonakala abalutshwana abazancintisa besenza imihlangano emincinyane. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ekhona le kobulawayo.
Idolobho lakobulawayo lilabantu abafuna ukuncintisa ukuba ngamalunga edale lephalamende abangaphezu kwamakhulu amabili i-200, kodwa kulezihlalo ezilitshumi lambili kuphela i-12. Izakhamuzi zakobulawayo zithi ukuthulisela okukhona kuyasolisa. Umnumzana Nkosikhona Ndlovu uthi ukungakhankasi lokhu kuyabasolisa. Uthi kukhankasa amabandla amadala anjenge-MDC kanye leZANU PF. kodwa lawo mabandla awatshengiseli idlabuzane. UNdlovu uthi ekhaya lapho avela khona amabandla amatsha abawafunayo awabonakali.
Ukuthi abantu abakhankasa ibona baba kudala sibazi njengamaphatha busayo. Lalona lele liseduze elincintisa kodwa lamanye amaphathi sebesiwafunta ngene awakhanyi awakhampeni bakhampeni asibazwela khatshana abanye sibazwele kobulawayo thina singabantu bemakhaya ukuthi sibabone siphonge kuzokuthiwa kulo mtonje lonje lonje kuphelele khonapho kodwa ukhetho sibona luyasondela ngelanga ngelanga.
Isakhamuzi sakobulawayo unkosikazi Thalita Sibanda uthi lapho asuka khona kulabantu abafuna ukuncintisa abangamachumi amabili kodwa ababonakali ethi kukhankasa abantu ababili kuphela.
Into emangalisayo ukuthi abantu abafuna ukuvotela kabakhanyi bangu-22 kodwa ukuthi benzani abakhanya ngabe MTC labezana. So ukuthi kanti ukhetho lwakhona lunjani ngoba solufikile 20 mhlaka 30 lokho bengakabi kungabonakali kulokho kuma abantu ababili abakhuluma kuradio kuphela. Manje kuzahamba njani asikwazi ukuthi kwenzakala njani. Yalo sifuna ukubona into ezicacayo sifuna ukubona ukukhanya sibili ukuthi kwenzakalani sizubuhlungu nxa siphonga ukubona abantu bengakhanya ukuthi benzani.
Umnumzana Abel Moyo isakhamuzi sakobulawayo uthi inani labantu abafuna ukuba ngamalunga edale lephalamende liningi kakhulu njalo usola ukuthi kungani abanye bazophambanisa ukhetho.
Singakhangela ukuthi ama candidates avele khona ayi 212 esikubuzayo thina ukuthi nxa kukhanya kuyizanu PF le MDC alliance kuphela abayibo abahamba becampaigner laba abanye balandeni vele asobantu ababezophambanisa nje.
Ukuthulisela ukukhona endaweni zeMathebeleland kwenza uZulu asole ukuthi iningi labancintisayo ngabazophambanisa ukhetho. Enyangeni edluleyo, uphenyo olwenziwa ngabe Afrobarometer lwaveza ukuthi amabandla amaningi amatsha awaziwa nguZulu. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Yebo 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 mthwaka zomuhle belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo usiyafika ngolesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today asixoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ngukhasi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu la ngolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo 001 202 465 0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Amalunga ebandla lemthwakazi Republic Party athi asebotshwa mahlayana engelacala. Izolo kubotshwe umsekeli kamongameli unkosazana Presia Ngulube. Lamhla kwabotshwa elinye njalo ilunga lebandlaleli umnumzana Innocent Ndlovu. Seyisificagalolunye amalunga aleli bandla asebotshwe esetheswa icala lokutshengisela esola ukuxotshwa kwezisebenzi ze-TM Pick and Pay ezesiNdebele kuqatshwa izisebenzi zesishona. Amanye amalunga la ayalandula ukuthi ayikhona ekutshengiseleni lokhu. Siqoxe lo mongameli webandla leli umnumzana Mqondisi Moyo ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Siyabonga mfowethu, siyabonga la kubalaleli. Into eyenzakala ekhaya laphana isinzima. Izolo uVice President wethu uPresia Ngulube bamthethe ngemva kokuthi waye-aplayele i-roadshow kusasa endukelobhengula. Bamfonela bamtshela ukuthi noyincwadi yakho ye-clearance i-right kuzoyithatha. Uthe efika khona ngale eSouthampton bafika ke bamtshela ukuthi sebothiwe ngemva kokuthi wabonakala ephatheka kukutshengisela kwako Pick n Pay phakathi kweviki edlulileyo. Bamthatha ke walala esentrali ose waphuma khona namhlanje sebhadale ibheli $100. Kusenjalo ke ekuseni elinye lamalunga ethu uMashali Sibanda laye ube attende ikhoti ka-vice president, bamdobha futhi khona phana e-Third Gold bathi ngomunye wayekhona ko-Pick n Pay. Sathi sathi yebo sikubonile, bazodobha elinijaha futhi u-Innocent Ndlovu. Engikhuluma nje bobabili u-Innocent Ndlovu lo Mashali baphakathi nje bavalelwe e-Central Police Station koBulawayo.
Kanti kungaba kuliqiniso yini ukuthi labo babekhona embuthaneni lo okutshengisela njengoba sisizwa kuthiwa babengekho, kungakuhamba njani?
Hayi, okuliqiniso ukuthi ngibone ngani babengekho, kungabantu ababajayeleyo nje mhlawumbe ukuthi babazi ngoba ngama-face ajayelekileyo khwaphana koBulawayo. Kanti lakhona nxa babekhona indaba bebaqaphela besiya ekhothi namhlanje bese bebadobha besekhothi. Kanti lawo VP indaba beqala bemfonele bethi ngabuye ezothatha i-clearance letter, beqede lapho babe sebembopha. Ngoba kumaviki ambalwa adlulileyo amadoda ephisi amabili ake afika endlini ko-VP besithi bazomkhangela ukuthi usafe yini, bagcina ukuthula. So engikutshe ukuthi nxa elecala indaba bengamlandanga bayamdobha endlini, ngoba balesikhathi abake bafika khona besithi bayamdinga bazokhangela ukuthi uhlezi kahle yini kulaba amhlukumezayo.
Manje lamhlanje kuthiwe yena emthethwandaba.
Emthethwandaba njengabanye labana abadalelwa amabheli e-600 bengu-6 last week, laye uphiwe i-charge efana nayo yecala lebheli efana nayo la ma-conditions afana nayo. Waba ngumuntu-ke osezahamba ekhothi ngelanga elilandelayo.
Umqondisi Moyo ngumkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party besikhuluma la ecingweni eseSouth Africa.
Lamlela ndwandwe,
lamlela
ndwandwe,
lamlela,
lamlelwa mshweshwe,
lamlela nampa bafube mbula.
Lamlela ndwandwe,
lamlela.
Kwezemaphandleni lamhlanje ke sixoxa ngodaba lokubana kulamalunga amabandla aphikisayo afuna ukuncintisa amaningi kakhulu okungakaze kubonakale. Lokhu sekuthiye izakhamizi zeGwanda zingasazi ukuthi kanti pho siyavotela bani. Okuningi asikuzweni ku-Albert Ncube eseGwanda.
Bangamathumi amabili lantathu abazancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe lonyaka, kude abafika phose ekhulu bazancintisa ukhetho lwabameli bedale lephalamende esabelweni sezansi yamandebeleni. Ukudabuka phakathi kwebandla le-MDCT kanye lokubunjwa kwamabandla amatsha sekudala uhlupho kuzakhamizi eziningi ebezazijayela amabandla abalisa iZANU-PF ele-MDCT kanye lelezaphu. UNkosazana Mary Jane Moyo oyenkaje uthi kuza kuba nzima ukukhetha.
Manje uma kuvota mina ngizavota ngithini? Lo uyavotelwa, lo uyavotelwa, asizeke sisakwazi ukuthi thina zalukazi ukuthi esingivotela yokonyabo ngoku.
Ngaphandle kokudideka ingqondo, uMamoyo uloku esaba ngodaba lokuvota lolu.
Sondile kude lisazibulala, thina sikwazi phela ukuthi lifamba njani. Ngekhethe engimthandayo kathi ilokuza lami njelile isithupho sami siyabhalwa lapha ebhukwini lalojaha umkhwenya nami. Kuzabonakala phela kubo ibizo lami lelana libhaliwe laphana. Nanti libhaliwe ibizo lami.
Esinye isakhamuzi uMnumzana Mandla Nono wakoMzimuni uthi bafuna ukukhetha abameli abakodwa ukhetho oluzayo.
Njengezakhamizi lo nyaka asifuni ukukhetha abantu abalamapromise asemaphepheni, sifuna abantu abalama-development abayenzayo endaweni esiwaziyo esawubonayo. Sesikhathele ngaba laba bantu laba abafika belala ephalamenti befika bengeza ukuthi kukhulunywane kudibhethwane.
Abamenywe ukuzohlola indlela lolu khetho oluzaqhutshwa ngayo ama-election observers asuka emazweni kumanyano we-European Union sebefikile kulo mhlubulo lapho ababhoda behlola umumo phambi kokhetho kukhangelelwe ukuyavota Mhlaka 30 kulinyanga kusenjalo loba nje indlala isiphakile ezansi emandebeleni izakhamizi kulumhlubulo zithi ziyalwamukela uncedo lokudla oluvela kokhulumende lenhlanganiso ezizimeleyo ezivalisa i-USAID sixhumanelo nkosazana Patience Moyo emadlambuzi ePlumtree ezohola ilambazi lamafutha okuphekisa okuphiwa labo abalabantwana abangaphansi kweminyaka emibili yini inhlanganiso.
Uhlelo lolu olwe USAID luyasinceda kakhulu okokuthi kathesi asahlangani lama problems, ngakho siyaluthakazelela kakhulu lolu hlelo.
Izansi emandebeleni ihlezi ibhekane lendlala embi ngenxa yokungani kuhle kwezulu, njalo iningi lithi lindlala izaphela kuphela xa kungakhiwa idamu lethula iManyange dam kusungulwe izivande zokulima ngokuthelezela. Ngimele iStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Nube.
Lamlela ntwandwe,
lamlela
ntwandwe,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampa bafowembula.
Hello, ngumsakazo weStudio 7 osakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lingali tshona njani izilukandaba mthwakazi omuhle. Siyadivana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshona lendaba. Namhlanje ke uhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo Nkosi yami.
Ye, ungasitshela ukuthi udubo lwemali lunjani ngapho? Sizwa kuthiwa emadolobheni hhayi lungani solunzima kakhulu, lunjani khona ngapha emakhaya eLupane?
Hhayi, imali yathi keshi bru wami, iqiniso lihle kayibonakali, isibhono sentwala sibili, imali kayitholakali. Imali lanxa ule mali, imali yangikhona iba sefonini, iyathi keshi sibili hayi ayitholakali.
Manje nxa usiya ezitolo ungelayo efonini ukuhamba njani? Izikhona yini ezinye indlela elizisebenzisayo?
Ya, but imali awuthe wathengisa okungumdida wakho omnye wakunika idola kumbe i-$2, uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash. But if nxa ungela i-hard cash, you are using i-cocash yona le yiyo yathenga ngayo.
Manje khona emasimini kumi njani? Kukhona yini la kuvunayo?
Ya, emasimini kahle kahle andivele kuthiwa abadala kuthiwa lonke lingeze lithole at the same time, but abanye hayi batholile ukuthi bedlulise nje umqando only. After umqando ha kuthi amadoda umile bophe ziqine sibe.
Manje uZulu okwakathesi uphila ngani, ikakhulu sikhangela ukuthi udaba lwezithebo lungani luhlala luhlupha?
Khona lokho ababenzange belokhuze sibili, njengoba izulu lalikhona mbijana bayadla wona lowo mfutho okhona thula, kwabanye sokuchazile kwabanye kabachazanga, but laba kungachazelwanga hayi lokho esincengisa kibo lathi esichazelweni.
Zona izifuyo zinjani, zike zacuba yini emnyakeni wonalo usanda kuqala izulu lingakani kahle?
Hayi hayi hayi, akwezifuyo sibili, hayi akwezifuyo azange ngibone sibili. I-challenge esilayo ngiyamanzi nje kuphela during ngabo October laphana, but after i-rain season la kusiyafika nawo kathisa, hayi inkomo ziyakhangeleka zibuncwala sibili, ziyacazimula.
Ye, manje mnumzana kuhamba njani ngezompolitiki lapha ezombusazwe? Bakhona yini abayake bebuye bezokhankasa?
Lokho nje yesh, mina my life hayi angithandi nje ukuthi ngixoxaxoxe ngakho. Mina okwami vele nxa ixoxa lami ngiyathanda nje ukuthi sisebenzise kakhulu okwento ze-farming, hhayi ze-politics. Hhayi angizithandi in my life.
Oh, vele zona uzithandi empilweni yakho kumbe kukhona okwenzakalayo kubangela ukuthi ungazithandi?
Hhayi vele kuba ngumpolitician vele, hhayi vele hhayi angikuthandi vele.
Engikutshoyo nje ukuthi ubuya kubone yini abanye bebuya le bezokhankasa abempolitics kodwa wena ungangeni phakathi?
Hayi hayi, but ilanxa ngibabona nje ngababona bezihambile emgwaqweni, but ukuthi baya besenza njani hayi angazi lutho. But lanxa kubabona abantu ngababona ezilayo nje obuya buhamba emgwaqweni.
Ye, manje ungasitshela ukuthi ngokubona kwakho kusiyaphela umnyaka wena lowo kuyaba kuhamba njani njengoba usitsho wena ukubana lathola okuncane emasimini? Ubona ngani kuzaba kwedlula okomnyaka odluleyo yini?
Ya, khona vele hayi, kodwa sonke kasiswelanga, bakhona abatholile. It means ukuthi lathi sizabe lokho sicela kubona khona laba abatholileyo sincengisa sithilise sibamba u-19.
Hayi, kwezwakala isikhathi esesingasavuma. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, ngiyabonga kakhulu, libelela ngemihle, litshone kahle zihlobo zami lonke indawana yonke. Ngiyabonila ngalethela namhlanje.
Hayi, lathi sibongile. Lo ke ngumnumzana Khipha Ngwenya, isakhamuzi sedaluka eLupane. Ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lithona lendaba. Igama lami nguChris Gande. Okwamanje ke sengilithiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Precia Ngulube, umsekeli kamkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party. Oncintisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula kobulawayo edalile ephalamende. Siyakwamukela kuhlelo.
Okay, ngiyabonga. Ibizo lami nguPresia Ngulube. Ngikhulele enjube kodwa ngizalwa eGodini eDoyana. Primary ngifunde uGrade 1 up to 7 eHelen Primary School enjube. And then ngayafunda enjube high from 1 up to 6. I did temporary teaching for a little time, then ngase ngise South Africa. I went to college and then ngangena kuma organizations in South Africa, and then I went on to join Consent Matevelen Youth, where ngihlangane khona labantu abaningi abase ezimu ngapha ngasesayidini yasemathebelelen. Yikho lapha engaba le-interest khona ukuthi ngizwe ngalowo mzabalazo owemthwakazi. That's when I joined MRP, Imthwakazi Republic Party, ngoye 2015. Kubo mama ngakhanya ngingumuntu waye outstanding ekusebenzeni because I used to organize ama-protests, ama-marches, lamanye ama-comrades khona ngale South Africa. I used to i-leadership vele bengiyi-leader naturally.
Njoba usithi uzancintisa enjobe lobhengula, kuyini okubona kuhlupha ngempela esigabeni leso ongabanceda ngapha abantu?
Njengoba vele ngikhulele enjube, inhlupho zabantu basenjube ngiyazazi kakhulu. Injube lobhengula kungamalokithi amadala, isimo selizwe siba sukumezile ngendaba zama-pension funds, abakwanisi ukuthi babhadale ama-rents. And i-council vele akukhangeli ukuthi abantu laba bakhulile kumbe banjani, they just charge them okufanayo. Abantu labana bahlala esimeni esinzima, kathesi akulama-street lights, akulamagetsi, nxa behambe usuku kumnyama. Sesikhuluma nge-development, izindawo lapha ababehlala khona esingathi lapha ababechitha khona isizungu azisekho, sezathathwa ngabanye abantu zaprivatizwa. Thina njengabantu besintwini, indawo zokuzilibazisa ziqakathekile kakhulu. Le ndawo lapha intsha i-youth engafunda khona izinto like from abantu abadala, imfundiso zomdabu, isiko, like ama-recreation center awasekho njengakudala ukuthi ayekhona. Enye into okusenza kayiqakathekisa like i-education, kukhona abanye abantu abangafundanga. Kwakukhona ezinye indawo enjengalaphana enjube phezulu ekanyani women's club, kwakulabantu abadala ababefunda laphana, but akusekho khonokuyana okuyizinto. Okunye futhi engikukhangelayo ngabantwana abangelabo abazali abase-South Africa. Abantwana labana babachiya bengela ama-birth certificate, bengelawo abantu abazabakhangelela ukuthi esikolo bazoyenze njani. And then abantwana labana besebehlala bengahlayi esikolo, labo gogo ababagcinileyo bancedise bathole izincwadi zokuthi banjani babaqhube babase esikolo.
Uqhuba njani umsebenzi wakho omkhankaso? Likhuluma ngobandlululo lwabantu beMandebeleni. Kulula yini ukusebenza ngalowo mbiko lokusebenza njalo ngowesifazane?
Akukho lula ukusebenza ngaleyo ndlela ukuthi kukhona abantu bakithi abangakabhilivi, abangakakuboni thina esesikubonile ukuthi siyancindezelwa. Khathesi kunjengangibizi imeeting mina, a closed meeting, and then waba khona umuntu wakithi owangiripota emapholiseni wathi mina ngibiza ama-meeting angakwazakaliyo ukuthi ngawani. So amapholisa abuya ezongicubungula ukuthi kathi ngibiza ama-meeting kanjani. ngatho ngathi hayi ama meeting afyozi umthetho nyawazi, I don't have to report them ukuthi amapolisa abe khona. So kukhona abantu bakithi abangazifisiyo, like abathatha ngathiwa into esiyenzayo maybe ukudlala oyiwenza ufuna ukuphuma emthethweni. Lapho engihamba khona ngiyamesa sho ukuthi ngiyazama ukuthi ngifundise abantu ngokuthi le nto esihamba ngayo umgabalazo lowo esihamba ngawo awuthi ukuthi maybe silwa lo mhlobo othize, kodwa silwisa lezi zinto ezinjani ezihluphayo esesizi-identifyile ebantwini. Kungenza ukuthi ngisebenze kanzima, sometimes anginaso isikhathi sokuthi ngihlale endlini. Ngisebenze labo khansila bami abayi-2 ku-ward 12 laku-ward 14. It's possible ukusebenza njengomuntu oyindoda usebenze esikhundleni esiphezulu ephathini. I think it's possible.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Precia Nguluwe, umsekeli kamkhokheli webandla leMthwakazi Republic Party. Njalo uncintisa kukhetho lokudinga ozamela injube lobhengula edalele parliamente. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhonapha eWashington DC.
Siyabonga Sithandekile. Kwezemidlalo, iqembu le-England selifinyelele ukuya kuma-semi-finals alo mdlalo owe-World Cup ngemva kokunqoba ele-Sweden nge-2-0. Sikhuluma nje amaqembu athi iRussia leCroatia asengenile enkundleni adlala kumzuzo emithathu nje elandelayo. Asizweni uNtungamile Nkomo we-Studio 7 exoxa lo Muzi Ncube ngemidlalo le esaqhubekayo kwele-Russia.
Yeah. Laphana ke ziyabe zidibene sibili, kodwa yabona ngokubona kwami iBelgium ngendlela yatshaya i-comeback yayo laphana idlala le Japan, uyayibona sibili ukuthi izimisele kakhulu ukuthi isikwazi ukuthi khona ingadlula lapha kuBrazil, kusale i-one game nje kuphela. IBrazil layo ukuthi nje yaphomba ukuqalisa nje, uyabona ngaso Brazil leyana edlala okujwayelekileyo. Yabona njengoba sibona nje uNeymar laye engani umuntu odedesayo kakhulu kwemkhathuna lapha simbona kuma-social media. So bengabuya bengazimiselanga, uyabona ukuthi ama-European teams ajwayele ukuthi ayikhulele kakhulu iBrazil. Uyakhumbula iBrazil ngalo ukuthi bayichaya futhi iGermany, baphinda bayichaya futhi yilokhu then iNetherlands. So uyabona ibhola lakhona yilo lelele ele-Belgium. And iBelgium ibophile sibili phela, uyabona ukuthi hey recovery ababa ichayo laphana eJapan ndoda hayi ayingachiphanga ukuthi usuke from 2-0 ugcine winile 3-2. Uyabona uyabuza misele sivile, especially at the World Cup stage. So weighing the two, mina ngibona ni iBelgium sivile yiyo i-team ehlangeneyo kakhulu ukuthi hayi ingayithatha sivile yona le World Cup.
Ukufinale ubona kuhamba yona iBelgium laliphi iqembu?
Yabona ukuthi ilokhu zeni iCroatia ngabo ngaba baqinile kakhulu, yabo iconsistent kakhulu, and ngibona ngani zingangqikilana naleyo ndlela mlumzana nkulu. I-England uyayibona layo ukuthi ikhanye iqinile sivili, you know, but nje ingani solo kwethu kanje mbijana ngoba ema-penalty laphana laba bengasakwazi ukuthi bayisimo bani. Bebona ngani ayi kono kano kwa kudala ungabafikela futhi.
Alo ke ngumuzi Ncube umlandeli womdlalo wenguqu ubexoxa lo Ntungamile Nkomo we Studio 7 ecingweni yase Virginia khona ngapha kwele Melika.
Look what we've overcome. Oh, I'm gonna wave away my flag and count all the reasons we are the champions. There ain't no turning back.
Color. He's on the pill. He's on the pill.
You can feel the ambiance, so wait to. If and when you call, there'll be echo. Same spirit from us until it's a fit to. Oh, so
Walala wasala ingoma kaCasper Nyovest ethiwa yona Colors esigqibela uhlelo kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko ebesilazo. Umongameli Emerson Mnangagwa lomnumzana Nelson Chamisa mkhokheli we-MDC Alliance baqhubeke ngemikhankaso yabo esigabeni senkabazwe kodwa kobulawayo bekuthula izwi. Siluqhiba ke lapha uhlelo igama ngu Chris Gande.